Uleli hlandla sixoxa lomculi olodumo uJays Marabini esichasisela ngedlalate lakhe osanda ukulithula elithi Ntunjambili.
Ngoba lezi zinjete almost umnyaka ukuthi ngizenze. Ngizenze ngendlela enobunono obukhulu kakhulu obuphezulu ngoba
angisebenza ngina lutho. Emenye funi ma. Emenye funi kumele.
Ngizenze le producer umfana omutsha olama ideas amatsha. Ku music industry lapho kobulawa kuthiwa octopus abahlabeleli esingathi ngabaculayo basezingeni eliphezulu abanjeya ukuthi uDumi Ngubona oLindelwe oFarai bade laba yibo abacula angathi khona ngama-backing vocals ngesilungu uma lapha ezigincini ukhona umfana kuthiwa ngurodoroda engimgumi le manje ngiyodlalela i-album tokuthi lapha lelo lidlalathi yamixwa sesiqedile lapha ukurekhoda yamixwa ngumuntu oyehlukeneyo kulalo ocindezeleyo esingathi ngurekhodileyo ngesindebele yamixwa-ke uramatu uramatu ungumculi osidume kakhulu osgrupu okuthiwa insingizi usale e-Austria then yasuka lapho seqedile iprocess-ke sakulasi process okuthiwa yi-mastering yayenziwa ngumlungu okuthiwa khona u-Andreas ose-Austria so isizathu sokuthi ngifuna ukwenza i-music ngendlela e-proper ngesilungu esingathi yindlela elungileyo efaneleyo ukuthi umculi akwenze ma usiye ukuthi khona uyarekhoda idlalade.
Umphakathi wamukele njani idlalade lakho leli elitsha? Bayalithenga na abantu ngobo njalo bayagcwala kumashows akho?
Yebo. Uyabona idlalade lami leli elitsha elithi Ntunjambili balithande kakhulu ngathi-ke wonke ama-albhamu esengiwenzile so far this one is the best ngoba ngendlela abalithenga ngayo abantu ngendlela ababuya ngayo kulontshe album yami it was amazing because sabale sold out kungauthi indawo esasiyisebenzisa yagcwala kwaze kwaphuphuma so ngakho kuyanjabulisa kakhulu ukuthi abantu bakubulawayo sebeqalisile ukusapota abaculi babo ngendlela eyisimanga ngendlela eyinhle kakhulu so kwanjabulisa ke lokhu so far sesithengisile ama-CD amaningi kakhulu album le ethi Ntunjambili ingoma singathi zilitshumi so ngakho-ke kule ngoma ezinjani nezidiwobuya lapho-ke engikhuluma ngezithandani ukuthi mhlawumbe abantu bayaxabana kodwa lo muntu uyamkhumbula lo muntu ikhona la ku-YouTube kuzo zonke iindawo zezingoma engikhuluma ngazo khona ingoma ethi khona yiyo lingoma emnandi kakhulu ele mdumo wesintu nje owangapha kwelakithi so ziningi vele ingoma nje ukukhuluma omy chick ingoma ezimnandi kakhulu sithando sithandwa kanti sizikhona ingoma ku online abantu bakhona ukuthi bazidinge khona bazithole uzithenge uzizwele lokho ngikhuluma ngakho bo iTunes bo Amazon uzizwele lezo ndawo lapho ezithengwa khona esingathi ku online Facebook so ngakho zikhona futhi kuma city lapho esilaso so sibhizi kathe sisenza ama videos lapho esiyabe sisenza ingoma ezithize kule kulolu lidlala
kuyini okwenza ukuthi uqoqe leli dalati
yebo yebo umuntu zambila ngathi ngikhula mina ubaba ngayixoxela kakhulu ngelitshele kantu njambile elisemadojeni so engixoxela kakhulu kuye kwaku isimanga esasivela kuleli litshe esasenzakala ngaleso sikhathi ngoba babethi ilitshe leli bawusithi ma ukholelwa ukuthi ma ungena kulo masuphuma uphumule ezibusisi so wayehlale ngixoxela kithi noma sesihlala ehlala eFlabus ngoba ngomdabuko ukhokho wami wafikele emadodjeni noma sebesuka sebesiya kogodla wamnyama engixoxela kakhulu ngaleli litshe ethintu njambila kimi wayesithi ntu njambila kodwa lona njambila
ikusasa yakho labanye abaculi ikakhulu kwelamandebeleni uyibona njani kule ngxaki na
sengile 28 years esiza umculo qalisele emculweni wembube uzofike lo mculo wesigidi So ngakho ke ngathi mina experience yami njengomculi ikakhulu ngikhangelele kulolu hlangothi lwakithi abaculi sebethuthukile ikakhulu kwelakithi abantu abaningi sebesaziwa ngendlela abacula ngayo nendlela abenza ngayo umculo nendlela abakholelwa kuyo ukuthi umculo ungumsebenzi njengawo wonke umsebenzi ongasetshenzwa ngumuntu ngoba ungalalela kathi umculo wemasigandi usezingeni eliphezulu ulalela umculo werumba usezingeni eliphezulu ulalela umculo wegospel ingcali emculweni vele ngeke ziphele xa ngumculo uhamba ubona lokhu uhamba ikubona ukuhlala ikubona ngoba uma uhlala ubone uzehlakalo ezenzakalayo usemculweni fisa ukuthi ngabe kuthiwa kwenzakala ngendlela so siyacela ke siyakhuthaza ukuthi uhulumende ancedise kakhulu ikakhulu esingathi ngabaculi ngoba akula muntu ongaphila emhlabeni ngaphandle komculo. Ungaze ukhange lalela amafilimu kulo mculo, uyemfeni kulo mculo, emtshadweni kulo mculo, ezepolitiki kulo mculo, empini kulo mculo. Kodwa-ke ukuthi ukhangele ukuthi uhulumende anakekeli kakhulu kafaki imali emculweni. So sikhala ukuthi njengoba khathesi sesilo minister omutsha ke sibone ukuthi yena uzakwenzani, uzenzelani abaculi ukuze bathuthuke nabo bafane labanye abaculi abanjengabase-South Africa, sikhuluma nge-Africa mhlawumbe abase-Zambia nomalaya, kube mhlawumbe sikhulume la ngabaculi abase-Europe. Ngoba xa kumculi uvela eZimbabwe ususiya e-Africa usumele ilizwi lakho. Ngakho-ke umculo futhi kuyindlela yokuthi khona uyapromota ukuthi abantu izivakashi zize kulelo lizwe, ngoba bethanda indlela mhlawumbe abacula ngayo, mhlawumbe kube yini yindlela yokuthi khona banxusa abantu ukuthi bafike eZimbabwe.
Lapho lizwe umkhosi lo Dumi Ngongola ku ikhisimusi isimzwile lo Habarathi ku Basikili kelo James Marabini ebesixoxa laye ngedlalade lakhe elithi Ntunjambi. Uphuma ke enkundleni uJays Marabini ngomculo othi Sta.
What's up?